Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 24 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uvula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe.
Lokho okukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo.
Ngelanga linye umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi akhe emhlanganweni weUnited Nations ecothoza izijeziso zenotho ezetheswa enye yenkokheli yebandla lakhe.
Umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani lohulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe lezanupf? Kawukhulumi lokho, okwakho ukhuluma ama-sanctions kuphela.
Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Meli Emmerson Mnangagwa izolo uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni encoma uhulumende wakhe ngokuthuthukisa umnotho welizwe. Umnangagwa ulandise ngakuthi intuthuko esikhona elizweni ebangele ukuthi umnotho uthuthuke ukwedlula amazwe wonke asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu ubathabile Dlamini ekwebulawayo.
Umongameli wengeze ethi eleZimbabwe selinanzelelwa libhanga elikhulu eleWorld Bank njengelinye lamazwe asephakeme njalo ekhokhela ngokukhula emazweni eAfrika. Uthe njalo ezomnotho welizwe kukhangelelwe ukuthi zizakhwela ukwedlula lokhu obekukhangelelwe lonyaka.
Zimbabwe has been declared one of the fastest growing economies in the region, as well as one of the fastest movers on the World Bank Doing Business Index. In addition, we are pleased that
umongameli Mnangagwa wengeze ethi uhulumende wakhe kathandabuzi ukulandela imithetho efaka eleZimbabwe ezingeni lamazwe ahuga amabhizimusi ukuze kuthuthukiswe ezomnotho.
The budget surplus is intended. Inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe. The country's foreign currency earnings, which have reached over $5, the budget surplus is contained. Inflation are a demonstration of fiscal discipline within government and indeed across the globe.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthe amakhampani abukisayo atshengisa ukuthuthuka lokumelana lesimo somnotho.
ZITF is a platform to showcase the Zimbabwean brand, which is becoming a landmark of excellency through the localization of value chain. The local companies have already embraced the export development agenda of the new dispensation.
Umnumzana Everton Mlawuzi usomabhizimusi kobulawayo uthi indlela zakulezi nsuku ezebulenjini ziyadula kakhulu ukuthi bazisebenzise ekuqhubeni amabhizimusi.
I-ZITF indawo yokubukisa lokhu amaZimbabwe akwenzayo okusuka kuboniswe abanye abangaphandle esikwenzayo ngokukhalipha kwethu. Amankampani akhonapha elizweni asekwenza amaningi ukuthuthukisa lokulungisa okulungiswayo kanye lokuncintisana labanye.
Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Showcasing the New Normal for Business and Industry, Realities and Opportunities. Lonyaka kubiwa kulamazwe alithumi lanye aphatheka embukisweni lo. Amazwe la agoqela eleBotswana, iSouth Africa, iDRC, iBelarus, iMalawi, iMauritius, Namibia, Kenya, Indonesia, iNigeria, lele Tanzania. Amakampani abukiswayo eZimbabwe wona aphose abe ngamakhulu amane, i-396. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba siqoqe nengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokho okukhulumayo upresident akusebenze, ayisikho abantu abaphila ngakho phansi, ayisikho abakubonayo. Abantu abangena ezitolo bahlangana lentengo engathengekiyo, abadinga imisebenzi abayithola, amaphotolo agcwele yonke indawo, akula transport, ukusebenza uzukho yedwa nje, akula economy, ezomnotho kazikho, akulanto ekhulayo. Ngakho ke lokho okukhulayo bakhuluma ngento ekhula emabhukwini kibo phezulu le, kodwa phansi thina esiphila phansi lapha esihlupheka, esidinga imisebenzi, esidinga ischool fees, esidinga imali zesibhedlela, esidinga amadrip, esigulelwa ngabantu sehluleka ukuthenga imithi, akula economy ekhulayo. Leyo eyayikhulumayo isemabhukwini, kayikho empilweni zabantu. Abantu bayahlupheka kakhulu, i-economy idilikile, kayikho nje, kayikho, kayikho.
Besike sezwa ukuthi ozavula ngokusemthethweni umbukiso we-trade fair ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa ke sizwe sekukhulunywa njalo kusukela ngeviki edluleyo ukuthi kuzavulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ocine kunguye ovulayo. Ukubona njani wena lokho?
Iye khona kunjalo, kodwa ke kuyamangalisa ukuthi kubuye kwatshintsha njani. Angazi njalo kumbuya tshisa ukuthi angabe uyagula kancane, kumbe njalo belomunye umsebenzi awuphiwe kwenye indawo, kumbe njalo kabazwani nje kuhulumende mhlambe kulokudonselana phakathi. Singazi njalo, sekuyikulinganisa phela. Nxa bengasiphanga information, silelungelo lokucabangela. Angithi phela uhulumende ufanele aphe abantu izizathu nxa esenza inguquko ezinqumeni zakhe, kodwa ke vele akubonakali kuhamba kahle phezulu ngale izikhathi eziningi. Ngakho ke ngeke kumangalise ukuthi kuyadonselwana, ikakhulu njoba kunje kule COVID-19, kumbe njalo kukhona okukhona kasasa.
Wona umbukiso we-trade fair ngokubona kwakho bekufanele na ukuthi beqhubeke bewenza khona kule ubo ezingaka ezivalisa ubhubhane lwe COVID-19.
Kanti trade fair ivulwa njani ukuthi isebenze, ithathe abantu abaningi okwedlula abantu abafanele bavotele ukhansila ewadini? Wona ama-by-election engavunyelwa, bona abantu abangu 100 kusiya phezulu bengavunyelwa. Uyabona nje ukuthi ukwenziwa kwakhona kwenziwa into engafanelanga yenziwe. Nxa ngabe i-trade fair isivunyelwe, lama-election sefanele abe khona, ama-by-election sefanele abe khona, labantu sekumele bahlangane abedlula 100 kusiya phezulu, lama rally amaphathi sefanele abe khona. Njengalokho siwabona eSouth Africa, njengalokho inkatelo enkulu eSouth Africa, umthetho wendaba omkhulu weSouth Africa Constitutional Court ithe hayi khona kumele kuvotwe. Lakithi kumele kube njalo, abantu bamele bahlangane, abantu bamele bavote, hayi ukuthi kuvulwe i-trade fair kuphela khona ngapho kuthiwa i-COVID-19 kayivumi. Nxa isivumela i-trade fair, lokhetho selifanele libe khona. Nxa isivumela i-trade fair, lama rally sefanele abe khona kusiya phambili. Konke okuhlanganisa abantu sekumele kuvunyelwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlabe umkhosi ngezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF lamankampani alobudlelwano leziphathamandla zaleli bandla. Umnangagwa ubethula amazwi akhe omhlangano we-United Nations General Assembly ngobulembu be-internet ngoba lomnyaka ekhethe ukungayi edolobheni le-New York lapho okwenzelwa khona lomhlangano wenziwa kanye ngomnyaka ngenxa yebhubhane lwe-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele zesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ngamazwe entshonalanga.
COVID-19 pandemic has increased the vulnerability of our economy, which is already crippled
Nengeso kwenzayo kodwa iningi lakho libiselwa muva izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leZimbabwe ngamazwe entshonalanga. Sicela ukuthi zesulwe izijeziso lezi ngoba zisibisela muva ekuthuthukiseni ilizwe. Sibonga umanyano weSADC osekela kudaba lolu. Silethemba lokuthi ziza kwesulwa izijeziso lezi ukuze ilizwe lethu lithuthuke ngemfanelo. Sicela lisize kudaba lolu ngoba sizimisele ukusebenza labantu bonke.
Urgent and conditional removal of these illegal sanctions. Zimbabwe.
Kulabanye abantu abathi umnanga kwa bekuvela kumele akhulume ngokwehlukeneyo okuhambelana nokwenzakala eZimbabwe okunjengezijeziso zenoto ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 lokunye. Umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance uthi akumangalisi okunye okukhulunywa umnanga kwa.
Kuyamangalisa, kuyadanisa ukuthi umongameli weZimbabwe Mnangagwa lapha khuluma khona ukhuluma esola ama-sanctions kuphela. Gala program of action alayo ayikhulumayo ukuthi umnotho welizwe ofahlakeleyo angawulungisa njani le uhulumende wakhe wesibutho lebandla lakhe leZANU-PF kakhulumi lokho okwakhe okhuluma ama-sanctions kuphela. Ikanti ama-sanctions nalawo ngama-sanctions abazifakela wona ngokwehluleka ukuhlonipha ilungelo loluntu. U-Ian Smith ngesikhathi seRhodesia wafakelwa ama-sanctions kodwa i-economy yeRhodesia yayiqine isaka. Idola leZimbabwe lali-1:2 ledola leMelika. So kutshengisela ukuthi ama-sanctions baba le ndlela ukuthi banganqoba njani. Kodwa ke lokho kamnanga gohlale khala ngawo kodwa ke enga ofia nga profi solution ukuthi hayi yebo kambe kwela ma sanctions kodwa sizanqoba ngalokho ngalokho ikho kama sanctions kuyinto nje elula ukuthi ke ayiqede ke lo hulumende wakhe wesibutho ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu ahloniphe property rights ahloniphe abantu babe lamalungelo abagcweleyo bavunyelwe ukuthi ba associate kumbe babe lama organizations yabo abafunayo
lokho kusekelwa ngumnumzana evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe.
Akukhulumileyo upresident kube kuchitha isikhathi kakhulu uthinta izinto ezingadingakaliyo ubefanele ukuthi akhulume lokho kuyikho okudingakalayo. Ungabona nje ukhulume ngama sanctions into engadingakaliyo nakancane ngokuba ayisikho ukubulalilizwe ukubulalilizwe icorruption ukubulalilizwe ukubusa kabi ukubulalilizwe ipolitiki engaqondanga ukuthi siyehluleka ukubamba ukhetho olukhululekileyo ukubulalilizwe ungahlonipha amalungelo abantu le-constitution okubulala ilizwe yikungabusi kahle hayi ama-sanctions. Ama-sanctions okwaba yikucatsha njengomunwe.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana laye ukhulume emhlanganweni we-United Nations ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF kuthi kumele zesulwe izijeziso lezi. Ngimele iStudio 7 seMaryland nguKip Dube.
Siphinde saxoxa lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abaqaphele amantu bonke abomhlaba ukuthi izano izakhuluma kakhulu icela ukuthi ama-sanctions akhutshwe. Thina be-MDC ayisithi safaka ama-sanction. Ama-sanction afakwa yibo lo mgabe ebulala abantu kusukela ku 2000 kusukufika namhlanje. Ngaphambilini babulala abantu over 20,000 plus ngeGukurahund. Yikho ke inkoloko sicela ukuthi abantu bengatshelwa amanga umgabo uzakhuluma isithi ayi-economy yakhwela kulokuthula njalo kule dialogue ekhulunywa nguye le Pollard konke lokhu ngamanga ngamanga athe amanga amakhulu aluhlaza tshoko. Yikho ke sicela ukuthi izizwe zonke zomhlaba zibe leqiniso ukuthi eZimbabwe akukalungi. Ama elections lama by elections bayala njalo kulamahunga hunga uthi yena lo Monzora Scott Matisakhe sebefuna ukuthi ama elections apostpone up to 2028. Konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe akula rule of law but kule rule of man. Abantu abaningi bayahlukumuzwa bayabotshwa amaloya, amateacher, amadokotela, amavenda, lenyitho lamasotha lamapholisa asethwele nzima ngaluhulumende ngoba abafuni abantu abanakana okuthiyane lakho. Yikho ke iRuma iZimbabwe uma ifuna ukuthi ama-sanctions akhutshwe kayizilungise irecord yayo yenze njengeZambia lapho abantu abazikhethela kuhle bangahlukumezwanga. Ngalokho mahlabezulu hlale liqaphele ukuthi zano siphelelwe ngumphako, akula sanction ekhona, kula ma targeted sanction lawo abamba abantu izigangi ezibulala abantu ngesikhathi eziningi.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sixoxe lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Iba nje kuhle kakhulu ngokunjalo umumo weCovid lo usutshengisa ukuthi umumo kuphela ongasiphathisa esingangena kiwo ukuthi abantu bonke behlatshwe, abantu bavikeleke bese sihlala la iCovid leyo, ngoba umumo lo odlulileyo usulimaze kakhulu ema-economies. Umukonomi wethu ulimele kakhulu, amanye amazwe nje jikeleze njengoba into leyo yomhlaba wonke, yiyo umongameli amele akakhulu agxile kiwo kakhulu. Umumo wokuvuselela umnotho amazwe wonke manye nokubambana ngama International Monetary Fund onjabo IMF wabesincedise entweni ezinjengalezo. Kungakulezi indlela njalo ohulumende badinga ukuncediswa ukuthi nibavuselele umnotho welizwe.
Lo ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU PF. Ugatsha lwezempilakahle luthi amathuba okusinda kumkhuhlane we-COVID-19 aseyisilinganiso sokwedlula amachumi amane ekhulwini 94%, okulinani eliphezulu kakhulu. Lokhu kuphume kumanani awethulwa nsuku zonke yilolu gatsha oluthi kulabantu abayi-9.2 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kuthi abedlula amakhulu amathathu 330 babanjwa igciwane le-coronavirus. Isigaba semasingo yiso esilenani eliphezulu lababanjwa igciwane leli abangamachumi ayisithupha lasificaminwembili 68. Kuthi isigaba semathepheleland south asibanga lo muntu ngitsho lo yedwa obanjwe leli gciwane.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC.
Kwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzeza uthi idolobho lakoBulawayo selibuyela ukuba kukontuthu ziyathunqa ngoba uhulumende ezimisele ukuvuselela amafekitali. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isigodlo seMelika eZimbabwe sicothoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokungavumeli ilizwe ukuthi lenze ukhetho lwama-by-elections. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisethulela nge-WhatsApp.
Ivuka njani balale Studio 7? Ivuswa nguNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrance Town. Mina ngingowemalunku sobhukwami enguMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela lonke khona lapho. Ngithi sekuyisikhathi sokuyathela umquba emasimini. Vukanini lelungisa ebasimini, libiye amasimu, izulu seliseduzane. Ngibingelele umama uNanhlahla khona phana kwamatshivovo. Ngibingelele umdala uNdevula usathulani. Ngibingelele uRJ uNkobo. Ngibingelele abakwaMoses bonke kwaMoses Chuma. Ngithi ngiyalibingelela. Ngibingelele umalume uPaul Ngwenya oyinyanga. Ngibingelele uJabu Ngwenya. ithi livuswa ngihlanhla wakumatshivovo osebotswana mina ngiwemalungu duze la ku-RJ khona phana onkomo ngithi sokuyisikhathi sokuthi liyethela umquba libiye amasimu ligamule amanenje izulu liyeza lingadlali bakithi indlala ebuhlungu ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngithi nami mina nginguHashel Mhlophe engidabuka le Mbonqane. Ngithi lami ngifake lo wami umbono ngendaba le ama-elections aseZimbabwe. Bantu bakamthwakazi ngicela ukuthi livukeni. Lami ngomunye obebanjwe ibuthongo iminyaka yonke le. Asiyekeleni ama-parties laba oZANU-PF labo MDC. Ama-parties lawa awalidingi bantu bakamthwakazi. Kufuna likubonele ema-parties wona lawo ukuthi akula muntu wesintwini ovuthamuka esintwini ongathi kwelinye ilanga azithole engu-president walelo party. Ngenye indlela bona bajabulile ukuthi balihlale babuye kini bazokuthi bacela ama-vote. Nxa sekubuya kuma-party structures ukuthi ube ngu-president selihlala likhotha nje lilandela ngemuva. Kwenziwa yini lokho ukuthi kabalidingi bona vele balifuni kuleyo lokhunzeni nxa ungumuntu wesintwini. Kungakho votelani amaphathi angakini alezikhalazo ezihambelana lezenu. Ingaqalela phansi iphathi yabo umqondisi kodwa-ke lizayakha likhule lize lifike lana ukuthi selile voice ephalamende njengesikhathi sani sezaphu, hhayi ukuthi liyenziwa ama-fools. Umakhuphe wakhithwa kulekaChamisa akhithwa ngayo i-tribalism. Ukhithwe kwekaMonzora nge-tribalism. Lina litsho ukuthi abantu abenele abazalwayo bazalela ukuba ngabo-deputy kikho konke ngendaba yokuthi bazalwa ngaphi. Asivukeni bakithi, asivukeni. Yenzani okwenu, yekelani labo bazakhiphana batshintshane. Kungaze kungeni i-MDC emandleni vele imela khona lokho okumelwe yiZANU-PF. Lizahlala linjalo licindezekekile.
Siyabonga, siyabonga basazi bethu ukusinikeza indaba ezindlebe. Ngithi ngibonisa abantu bakithi ukuthi hhayi imzamo emarapi khona mpela yabonti nako NRZ kwapa ibonile ukuthi idliyezwa ukuthi zokuqhatshana sokuqhatsha abantu bempumalanga kuphela abantu abangasobendawo abantu bendawo abaqhatsha. OJamisa kulanto abayenzayo wavele babathulele istrategy yabo layabona istrategy amashona uzosola njani abakibo beqhatshwa. So ukhala thina abantu bakithi yabona i-MRP mele thina asisekeleni le party le ikhule idlodlobale. Udume masingena kwapha kontutu kwaphana sigqoke ama-t-shirt ethu kwapha bona itshona lijotshobala. Ya kumele siqine le party le iqine senzele into ezicacayo. Uyiphe iparty ekuyalwisa lokhu amatshona ade ezenzela ilozina ezenzele indawo yonke ngena lapha siyaphuma la. But yona yoyode ekhuluma ukuthi le nto le irongo le irongo le nto yabayenzane basuka le khona kumazimba marombafu bezosebenza lapha bezosebenza abantu bendawo bengasebenzi ayikho le nto le. Siyabonga MRP viva Mqondisi viva. Siyabonga bonke abasamasupporters sisupporteni siqhubekele phambili likhulu idlondlobala. Siyabonga.
Salubonani, salubonani abantu ba-Studio 7 linjani? Siyabonga ukuza i-news ezimnandi bani, siyakuza i-news ezimnandi. Ye, nginguPetros ngokuhlala seMpumalanga. Ye, bengicela i-MDC izame ukuthi ikhampeni, ayizame ukuthi ikhampeni. Ye, siyayicelela ukubana uma kusenzeka sizame ukuthi siyigudluze izandla. Sikhathele, sikhathele Nkosi yami. Awu sikhathele bani, ngokuphila sisemazweni, singekho ekhaya. Samini siye register bafowethu siyovota ngobuningi wethu. Siyabonga.
Salibonani bantu be-Studio 7 lonke abasakazi labalaleli labo bonke nje abantu abaseZimbabwe jikelele nyababulisa bonke. Ukhuluma ngundebele ensusa ku-Ward 11. Silohlupho esicawa ukuthi maybe ungezwakala emoyeni abantu bazaba lenhloni. Sile kliniki yethu lapha esensuza lapha iMbembezi Clinic, iMbembezi 4 Clinic. Iklinika le kayiphathi kuhle izigulane. Ama-patient aphathwa kuhle kule klinika shame. Ama-patient aphathwa kubi. Kulezisebenzi ezingelangqondo, ezingelangqondo, ezingahloniphi bantu, ezingakwazi ukuthi kuhulumende zihola ngokwelapha abantu. Ezibone ngani kumbe zihola ngokuthi nje ziyathandwa nguhulumende. Kakhulu kulo mama lo okhona ngale ngenziwe ukuthi azwe sikhuzedwa ogqoka amapinki lowo othatha ama-temperature o-check i-BP. Hayi ngakuthiwa kuyenzeka uhulumende kumbe loba amdingele enye indawo lapho ozekwelapha khona inyamazana amsevetinari aphume ebantwini ngoba ngendlela aharasa ngayo abantu langendlela aziphatha ngayo bhiva ngayo ebantwini kuzobuya amanensi engi-charge amanyangu-2 amanensi lalawo kasiwokuhle futhi kasiwokuhle engingaziyo ukuthi okwenza baphatha abantu ngochuku kangaka ukuthi kumbe bangamashona abagenesta amandebele akukuhle kakukuhle bemfisa ukuthi balwe li-odio abantu bayizwe ukwenzela ukuthi beqoxe ngayo labo bazwe laba abantu hhayi kabaphathi kuhle abantu shame abaphathi kuhle ngingabonga nxa ingezwakala emoyeni yabengikwathi bazwile ngundebele okhulumayo oyelatshwa kuleyo klinika laye futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle soluphe imvumo inkampani ye-Pfizer ukuthi ihlabe abantu ijekiseni yesithathu e-COVID-19. Ugatsha lwe-CDC luthi abazavunyelwa ukuhlatshwa lijekiseni ngabaleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kusiya phezulu nalabo abalakho ukuhlaselwa lula igciwane le-coronavirus abalezifo ezichiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ye kuke kwaphose kwangathi kuyakhulukhulunywa sivile ukuthi kube le vaccine enye esithathu kodwa ke kwabuye kwangathi kuyaxegiswa ekutheni kungangcono kube yilaba abangangathi asebekwaniso 65 kusiya phezulu abangathatha lelo vaccine. Labo bengasibo bonke kodwa ke kube yilabo abazizwa ukuthi immune system yabo inganeno kayiqinanga. Yikho ke ngaleyo ndlela mina mbona ngathi kangiboni hlupho lokuthi abantu bayachiyana vele imizimba yabo ukuthatha imikhuhlane, ukuthatha amaflu, ukuthatha izinto zonke ezinjalo. Bayachiyana abantu. Yikho ke kufanele ukuthi nxa wena ozizwa ukuthi ungulwane umuntu obamba masinya izinto lezi ezabo flu ezokukhwehlela ezokuthi uthathe ivaccine engaba ngesithathu ukuze uvikele umzimba wakho ukuthi ungazwathatha umkhuhlane. Kodwa ke qinisweni sekube lesiqiniseko sokuthi laba abahlatshiweyo bangcono ekuthatheni umkhuhlane lo kulalabo abalayo ukuthi bahlatshwe.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Ye udaba lolo lokuthi i-coronavirus yaqala njani, yasuka ngapi, yathini, mina mbona ngathi akumelanga ukuthi kuyekelwe ukukhulunywa ngalo ngoba akukaze kube lento enjengayonale kumbe sithi thina lokho kuthiwa yi-outbreak ye-virus enjengayonale. Siyizwa enxenye khona lobo-1918 lokho kwakuthiwa yi-influenza. Kodwa ke lokhu esikubonileyo thina sisaphila okuvale umhlaba wonke, kwavala amabhizinesi, kwavala isports, kwavala amaframe achina, kwavala yonke into, kwama umhlaba. Amnambona kanti kumeleke kukhangele ukuthi kanti kwasuka njani kwenzela ukuthi kungaze kwaphinda, nxa kuphinda bakwazi ukuthi kusuke njani. Akukhangelwe ukuthi kwavelela ngaphi, kwavela njani, kuvela njani, kukhangelwe khonoko kungaze kwayekelwa ukuthi kukhangelwe.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule umbukiso weZimbabwe International Trade Fair izolo encoma uhulumende wakhe ngathi ikuthuthukisa umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo elifisela impelasonto elithukela ngoChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo kumbe kusasa ngo 7:30 ntambama.